Okwamanje amagetsi acitha amahole phose angamachumi amabili i-18 hours lokhu ayisikho kwakuqala ikhansili imisa ukulandelwa kohlelo lokuvalwa kwamanzi. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila kaward 17 njalo engumgcini sihlalo wohlangothi olwe-Future Water Supply uthi bayazama ukuthi badinge indlela zokuthi bancedise ukuthi amanzi atholakale.
Esikhangile ukuthi thina siyibulawayo City Council siyaxolisa kuzakhamizi lathi kuphezu kwamandla ethu baluhlupho olukhona eZimbabwe yonke lokubana amagetsi ayasilela. Ngakho siyibulawayo City Council silendlela ezinkunengi esikhangelele ngakhona ukuthi sikhangele ukuthi siyancedisa ukuthi sibone ukuthi sizangena kweze sola sikhangele ukuthi siyakulungisisa khona lokho ngoba leyo sola ayisebenzi indawo zonke kulendawo ezizavuma ezinye azivumi isola polwa manje lukhona luyengezwa futhi lusengezwa yizisa esiluhlupho.
Umnumzana Joseph Nkomazana, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi uhlupho lwamagetsi lamanzi aluqalanga khathesi, ikhansili kumele ibe leminye imizamo eyenziwayo.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey ukuhamba kwamagetsi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey ukuhamba kwamagetsi sokuthwalisa nzima kakhulu ngoba sokuze kusenza ukuthi singaphili kuhle sesikhangelele endabeni zamanzi size sicina singabi namanzi ngesikhathi esaneleyo. So ukuhamba kwamagetsi lokhu kuyasukumeza kakhulu khulu kakhulu sibili ngoba sokuze kungenela kwezinye izigaba.
Okugcizelelwe ngumnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo uthi ukuhamba kwamanzi kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kuphenduke.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey ukuhamba kwamagetsi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey ukuhamba kwamagetsi sokuthwalisa nzima kakhulu ngoba sokuze kusenza ukuthi singaphili kuhle sesikhangelele endabeni zamanzi size sicina singabi.
Ikhansili yakobulawayo ikhiphe imbiko isazisa izakhamuzi ichaza ukuba ayisenelisi ukulandela uhlelo lokuvalwa kwamanzi okwamalanga amathathu lokhu kungenxa yokusilela kwegetsi okuhlasele ilizwe lonke. Indawo ezilamakampani kanye laphakathi kwedolobho amanzi azaqhubeka ekhona lanxa kungela getsi. Unkosikazi Judith Ncube owesabelo sakobulawayo ekhuluma izolo esemhlanganweni obuqhutshwa ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali uchaze ukuba okwengezelela ukuvalwa kwamanzi yikuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okuhlanzwa khona amanzi. Kungakho lokhu kusuka kudale ukuba impompi zamanzi zihlale zifile njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.